sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 30 kumabasa 2020 ngontungamili Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje, inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe selikhuphukile laya kwabangamachumi amane 40.
Lolo linyathele eliqondileyo sibili lonalilo. Akukho okunye okungaphazamisa khona lapho. Lokho ngokuqondileyo ngempela. Akula ngenye indlela futhi lapha engenziwa ngayo. Ngakho ke lokho siyakubonga khona lokho ukuthi kube ngento yonaleyo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa sesayine umthetho onqabela ukuxotshwa kwabantu abehluleka ukubhadala irenti ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe phezu kwe-coronavirus.
Udubo luyazakala ke ukuthi hayi isivuno seZimbabwe esomumbu asange sibe sihle. Ngaleso sizathu wonke umumbu esiwutholayo uvela ngaphandle kwamanye amazwe.
Ukusilela kwempuphu kuyaqhubeka elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe selikhwelile ngesilinganiso esikhulu laya kwabangamachumi amane 40. Ugatsha lwezempilakahle luthi abantu abayisithupha abayizakhamizi zeHarare babanjwe umkhuhlane lo izolo, kwathi ababili bawubanjwe ngolwesibili kobulawayo. Lokhu kutsho ukuthi abantu abalomkhuhlane lo kobulawayo sebelitshumi lambili, kuthi eHarare sebelitshumi lasishiyagalolunye. Abantu abahloliweyo izolo bangamakhulu amathathu lamachumi amahlanu lanhlanu 355. Elizweni lonke jikelele uhulumende uthi sokuhlolwe abazinkulungwane ezedlula eziyisikhombisa 7,642. Asebefile balokhu bebane, kuthi asebesindile labo balokhu bebahlanu. Emhlabeni jikelele umkhuhlane lo usubulele abantu abangu 227,000 njalo wahlasela abedlula izigidi ezintathu 3.2 million. Inhlanganiso ye-Africa Center for Disease Control and Prevention ithi izwekazi le-Africa umkhuhlane lo usuhlasele abantu abangu 35,371 njalo wabulala abangu 1,534. Asebesindile bangu 11,727. Umongameli Emmerson Mnangagwa sesayine umthetho ogcizelela isinqumo sakhe sokuthi akula muntu omele axotshwe endlini ngenxa yokwehluleka ukubhadala irenti ngalesi sikhathi abantu abaningi bengayi emsebenzini emizameni yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Umnangagwa usayine umthetho lo izolo ntambama ngemva kokuvumelana kwedale labaphathintambo elekhabhinethi phezu kwenyathelo lelingo lwesibili. Umthetho lo uthi abalotsha ezindlini zokuhlala kanye lasendaweni zamabhizimusi bavunyelwe ukuthi bengabhadali irenti kusukela khathesi kuze kususwe iziqondiso zokuvalwa kwelizwe sokwedlule i-coronavirus. Uthi njalo lanxa abanikazi bezindlu belelungelo lokuhlawulwa irenti yenyanga zonke nxa ilizwe selivuliwe, kulicala ukuthi babhadalise abantu irenti le isizele. Abalojayo bayalithakazelela lelinyathelo, kodwa abanikazi bezindlu kabalijabuleli neze. Vathi inhlawulo yerenti yiyo ebaphathisa ukondla imoli zabo. Sixoxelo walwa impi yenkululeko njalo eyisakhamuzi sakobulawayo umnumzana Maxim Kandla.
Kuqonde kakhulu lokho kwenziwe nguhulumende ukuthi abantu bengabhadali irenti. Lolo linyathele eliqondileyo sibili lonalilo. Akukho okunye okungaphazamisa khona lapho. Lokho ngokuqondileyo ngempela. Akula ngenye indlela futhi lapha engenziwa ngayo. Ngakho ke lokho siyakubonga khona lokho ukuthi kube ngiyinto yonaleyo. Akuchiwe ukuthi khona kumbo onjani kumbo onjani. Abanikazi bezindlu xa uthiwe bengabhadali irenti akulalutho abaluluzileyo lapha.
Manje nxa kuyikuthi abantu kababhadali irenti ngalesi sikhathi bona abanini muzi ade bephila ngayo irenti yona leyo bazayenzani?
Ngokuqondileyo lokho ukuthi khona ngisimchayela uhulumende ihlombe ngokubana lithuba lokuthi khona la etshengisa ukuthi khona uyanakanela abantu, abantu bangathwali nzima. Isizathu yikuthi phela abantu kabakho emsebenzini, kuvaliwe lokho kuthiwa kabahlala ezindlini. Yikho ke oleloja kumbongela loja kakufanane abantu labo bebengabhadali irenti ngokwenxa yesimo esikhona elizweni. Hayi, kuqondile khona lokho okwenziwe nguhulumende.
Ungamchayela ihlombe na uhulumende ngokuthatha isinqumo lesi asithetheyo njengendlela yokunakekela uZulu, kumbe singathi indlela yokudinga amavoti phambilini kokhetho?
Ukuthi khona singathi thina lapha indlela yokuthi uhulumende udinga amavoti, kambona ukuthi kungaba indlela enjalo. Ngesizathu sokuthi khona lapha nje sihlezi ngalono luhlobo akusiyo sikhathi samavoti lesi. Lokhu kakwenziwa nguye nalukhulumenda kuphela walapha, kwenziwa zinkokheli zonke, amazwe wonke nje akhangelela ngabantu elizweni. Amazwe wona lawo asekwenzile lokhu. Ungahamba uyekhangele Rwanda, uGagame wakhambisa zona ngokwazi izimota zihamba zisiyangena ezindlini zabantu, abantu benikwa konke okokudla, kwakungasikho kudinga ivoti lokhuyana. So ke sikubona thina lapha kuyinto eqondileyo nje engelani ukuthi khona kumbe kukhalelwa amavoti kumbe kukhalelwani, kodwa ke into nje kuphele siyibone iqondile ukuthi khona abantu bethole usizo kuhulumende. Thina simchayela ihlombe izindlu silazo, kodwa ngisoze ngikhangelele phela ukuthi ngiphile ngiloja. Isimo sesikhona kathesi lesi isimo singalunganga, abantu kabahlala ezindlini. Iloja lelo kalila mali yokuthi lingabhadala umnikazi wendlu kathesi, kale ngoba uvele bahlezi bonke basendlini khona lapho. Whether usekhaya khona le kumbu ungaphi umnini wendlu leyo, kodwa okuqakathekileyo ukuthi uhulumende uthena hlalanini ezindlini. So laphana kufanana lokuthi khona yena ngala luthaza luluza umnikazi wendlu. Ngakho ngazithatha umnikazi wendlu njengokuthi khona yena ngokwakhe akalaloja alalo. Yisi sikhathi sokumele ukuthi ephile ngakho lokhu ekhangele khona lokuthi ngalaloja. Ngoba iloja likhona lona lelo alinakubhadala ngobana ngalikho emsebenzini, kodwa ke abantu kabahlala ezindlini. Njengalokho kuthiwa nguhulumende, uhulumende ulemizamo yakhe ayenzayo ukuze bona labo abantu abathiwa kabahlala ezindlini bethole ukuphila.
Umnumzana Maxim Kandla isakhamuzi sakobulawayo njalo walwa impi yenkululeko. Ubexoxa lo Chris Gande we Studio 7. Abanye babaphila ngokuthengisa ezitaladeni bathi bafisa ukuthi uhlelo lokuvalwa kwelizwe phezu kwegciwane le-coronavirus lugcine ngeviki ezayo ngoba sebelamba ezindlini. Isikhathi sohlelo lolu esabekwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa siphela ngomvulo, kodwa ngempiko ayethule izolo uMnangagwa ulakho ukuluqhelisa. Lanxa abaphila ngokuthengisa besithi sebehlaselwe yindlala, uhulumende uthi uphakathi kokwabela abaswelayo imali lokudla, njalo uthi abaqhuba amabhizimusi amancane labo bazathola imadlana yokuwavuselela nxa ilizwe lingavulwa. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Ndiweni.
Umvulo bekulo ngxoxo kade ikhona emsakazweni omunye khonapha we-wireless elizweni, lapho esibuze khona uminister uMavima aye ukuthi imali iphuma nini. Wasesithi yena imali iyaphuma inyanga nalingapheli, imali yakhona yi 200 bond umelitholwe ngabantu ukuthi basizakale. So kodwa namhlanje ngikhuluma kunje akula loyedwa othe seyitholile.
Alisoli ukuthi kungaba lobandlululo kumbe okunye.
Inkinga ekhona ukuthi abacacanga ngokuthi indlela abayisebenzise ukukhetha abantu yipi. So akula ongathi ibhalwe lapha nansiyana asikhangeleni ukuthi abantu abazuzileyo kumbe abazazuza bayaqondana bengithi lokho kubhalwe ukuthi indlela abakhethwa ngayo iyavumayo into abathole imali kumbe bazayithola imali ukuthi bayithole. So kathesi inkinga esilaka ukuthi kasilakho kubhalwe khona ukuthi singathi hhayi abantu abazathola imali kukhangele izinto lezi lalezi lalezi lezi nangu soyitholile and kuyatsho ukuthi hhayi lowo muntu imali ade mele ayithole. So khonokho kuba le kudala imibuzo yokuthi kuzaba kukhanyiswa ngendlela eqondeyo yini kumbe kuzaba nobandlululo. So kuze kube isikhathi sokuthi imali le ibuyembe kubuya nina asikwazi njengoba kuthiwa inyanga ingapheli mbe kusasa asikwazi. Kodwa-ke nxa sekuthe kwakucaca khonapho-ke sesizadike thi naye ngendlela esibona ngayo lapha kuhambe kubi lapha kuhambe kanje lapha kuhambe kuhle nxa kuhambe kuhle.
Amalunga enhlanganiso yakho awuqhuba njani umsebenzi?
Kathesi sikhuluma kunje akuvaliwe ngci akula abantu abasebenzayo. Abantu esisebenza laba kula abahamba emkambo ukuthi bayithengisa bathwele imali baphile. Sokuvaliwa kula muntu osemsebenzini nxa ngikhuluma nje kunje kusitsho ukuthi-ke kulobunzimanyana kakhulu ezindlini lapha abantu abasela mali ezokuthi bathenga ukudla. Ngokunjalo-ke kuyisifiso sethu sokuthi ngabe kuyaphakanyiswa mbijana abantu benelisa ukuthi bayehambe emsebenzini kumbe kube lamazopho ukuthi abantu nxa besiye emkambo kuhamba inani elingaka nxa kusenza ukuthi kwehliswe phela ukuminyana. Kodwa-ke ngesifiso sethu ngaba kuthiwa kuyavulwa ukuthi abantu bakwanise ukuthi basebenze ngenani eliphansi njalo futhi kulandela izinqumo zenezi ezibekiweyo zokuthi kwehliswe ukumemetheka kwamkhuhlane ezigqugquzelwa inhlanganiso yezempilakahle yomhlaba jikelele i-World Health Organization. So kuyisifiso sethu ukuthi ngabe kuyavulwa mbijana abantu basebenze at least kube ngconywana and babe bethola ukuthola kunokuncane ukuthi bona bethi bazothenga ukudla ngoba inkinga yokuthi abantu abazisebenzayo kabala mali ebayibekayo esingama-savings ukuthi benxa sokunje umuntu edobha ikhadi lebhenki ahambe athi ngijhiye kuidola kwami laphana manani edobha isawuto le phakethe lamatemba kathesi-ke akula akunjalo. So ngokubona kwethu ngakuthiwa kuyavulwa mbijana abantu basebenze kodwa bekhangelwa ukuthi balandele izinqumo zokuthi kwehliswe lo mkhuhlane. Impahla zokusebenzela besifisa ukuthi ngabukhulumende nxa yenxa kuvulwa kunjalo akhuthaze ukuthi abantu bagqoke izinto zokuzivikela kumbe ngamamaski lawo abantu bevunyelwe bagqoke nalawo even okuzibazela okuzithungela. Siyawazi abantu abasebenzayo abaningi fele basebenza ngezandla abanye sibathungela kumamaski ngomnakanothi nxa singazi abezempilakahle sinakana ukuthi angancedisa ukuthi avikele ukumetheka komkhuhlane lo nxa abantu bengabamba naleyo-ke imilayezelo yokuthi baziphathe njani nxa besebenza.
Umnumzana Michael Ndiweni yisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association ubexoxa loSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Umsakazo weVoice of America ulikhuthaza ukuthi likhethe umuntu elimaziyo olwisana kakhulu lomkhuhlane weCoronavirus COVID-19. Ungakhetha umakhelwane wakho, inkokheli yendawo ohlala khona, abezempilakahle labanye. Ungenza njalo thumela igama lakhe lenombolo yakho uchasise ngamafitshane akwenzayo ku-email ethi voaleaders@voanews.com kumbe kuWhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Ngizaphinda njalo +1 202 465 0318.
Abagaya impuphu bathi ilogo isilela elizweni ngoba uhulumende uyehluleka ukubadingela umumbu owaneleyo. Ngokunjalo bathi sebezidingela umumbu phandle kwelizwe okusuke kubangele ukuthi bathengise impuphu ngentengo ephezulu engeneliswa ngabantu abanengi. Sixoxele omunye wabakulibhizimusi umnumzana Abednego Bebe.
Udubo luyazakala ke ukuthi hayi isivuno seZimbabwe esomumbu asange sibe sihle. Ngaleso sizathu wonke umumbu esiwutholayo uvela ngaphandle kwamanye amazwe. Ungakhohlwa ke ntuka ukuthi ilizwe leZimbabwe ngalilayo lokho okuthiwa ngama lines of credit lamazwe amaningi emhlabeni. So ke ngezinye indlela nxa lingala line of credit into zonke kufanele bazithenge ngemali yangaphandle kwamazwe esithi ngezinye indlela eyicash. So sokufanele ukuqale kudingakale ke icash ukuthi itholakale ibisi siyathenga lo mumbu. So ngibonani ke kulobunzima bokuthi ke icash ngithi imali yangaphandle kwamazwe itholakale ngobuningi bayo ukuthi ke umumbu ubuye ngobuningi bayo. So yibo ke ubunzima obukhona elizweni engingabutsho kwakhathesi.
Ngezinye indlela impupho yomumbu eliyabe lizithengele wona phandle kwelizwe intengo lani libuya likhuphule.
Nxa umbumbu uthenge ngaphandle kwelizwe ke ufanele ukuthi ke uthengise ngemali ezakwenza ukuthi ubisele imali leyo othenge ngayo at the same time ukwanise ukuthi uholise izisebenzi ubhadale le mfanele okufanele zibhadale nxa kuranwa ibhizinisi. So ke ngezindlela akulula ke ukuthi leyo mpuphu ibe impuphu elentengo ephansi ngoba iyabe vele ithenge ngentengo ephezulu. So nxa ivele ithengwe ngentengo ephezulu layo izathengiswa ngentengo ephezulu. Asiqathanisikele la ekahulumende ngoba yikho ekahulumende ingatholakali lula ngenxa yokuthi ile ntengo efakwe nguhulumende ukuthi kufanele ingathengiswa ukudlula intengo enje. Kodwa ke leyo ntengo ayingeke ithi ngisiphiwa lokho esithi ukusustaina ibhizinisi ukuthi ayingeke ikhulise ibhizinisi ngoba iyintengo eyabe kuthiwa alithengise ngentengo enje. Kodwa ke uhulumende abe sesithi hayi sizalibhadala ke imali yende eliyabe lehlise ngayo. Kodwa ke kuba nzimanyana ngoba eZimbabwe inflation yangkhona ingane iqanise kakhulu. Le mali yangkhona lanxa uhulumende eseyibhadala after kubo 3-4 months iyabe singaso mali elongcedo iyabe sidliwe inflation.
Udaba lukahulumende olokuthi lina njengabosomabhizimusi kumele lehlise intengo ubona lusebenza yini?
Ngibona engani ukusebenza kwayo kuzaba into enzima ke tungamili ngoba kakulula ukuthi uhulumende aphonge uvuka sithi sevumelana laba amabhizinisi ukuthi behlise intengo. Ekwehliseni intengo yikho ukuqala khona ukubona ukuthi zona izinto eziyabe zehlisiwe zizabe sezitholakala emkambo womnyama ngoba phela eZimbabwe okwakathesi izinto zonke esizithengisayo kwezamabhizinisi zivela ke ngaphandle kwamanye amazwe. Nxa zivela ngaphandle kuya ngokuthi ngithenge ngemalini khona ngaphandle ngakuthwala ngakufikisa lapha eZimbabwe ngemalini. Yikho okwenza ukuthi ke bese kuphuma intengo lezo esizibonayo. Kodwa ke nxa sokuthiwa ke kuyakontrolwa ke ama-price ngibonani kuzaba lohlupho olukhulu. Ngoba sikhuluma kunjenje lokhu kwaqala ukuthi kuyakontrolwa i-price yempuphu. Sokubonakala impuphu ithengiswa emkambo wamnyama ngenxa yokuthi ke kwenziwa yikho khonokho ukuthi uhulumende ufuna izinto zithengiswe ngentengo ephansi. Kodwa zona ke izinto zangkhona zingatholakali lula.
Umnumzana Bedniko Pepe ngusomabhizimusi ogaya impuphu. Kusenjalo impiko kahulumende yokuthi uvumelane labosomabhizimusi ukuthi behlise intengo yezinto iyayithandabuzwa ngabanengi ngoba kungela lutho osolwehlile. Abanye bathi inyathelo leli lilakho ukubangela ukusilela kwezinto elizweni. Sebuze ingcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko ukuthi ulubona njani lolu daba.
Engathi akula kwethusa okukhulu njengalokho esikubonileyo ensukwini ezidlulileyo ukubana le ayiso price control as per a directive evela kuhulumende. But kulokuvumelwana phakathi kwahulumende labayi babayenza ama-product. Singakhangela ukuthi ngezinye indlela kulokuyindlela kwe-social contract kokuvumelana ukuthi asimanejeni izinto ngale ndlela. Lakho sizakhangela ukuthi bona batholane nxa uhulumende sebevumelana nohulumende dakhonokho. Into esizakhangela ukuthi siyibone. Kodwa osomabhizimusi abayibo bezitolo ngalokho belokhu bethwele i-product abayithola nge-price eyayisigwezwe ngama-wholesalers lama-manufacturers. Kunzima bona ukuthi behlise iprice ibuyele eprizini endala. Kungela ndlela yokuqondisa ukuthi kwenziwa njani lokho.
Abaningi bathi besaba ukuthi inyathelo leli lingabangela ukusilela kwezinto. Ukubona njani?
Yikho wonke umuntu akwesabayo ngoba ngendlela izinto ezenzakala ngayo economics vele ngokwayo ayifuni ukungenelwa ngendlela enjalo. kodwa kulokucabanga loba sithi kulokuhlela ongani kulokuhlakanipha ngoba kuyisivumelwano phakathi kwama manufacturers lo ma retailers lo hulumend ukuthi asehlisene ama price asiko esikujale kuleyo lokana bese sikubona esikhatini esidlule ukuthi uhulumende yena ngkwakhe uyazikhathuletela athi price lefuze ibe yilokho obese kusenza ukuthi ungathengisa ngaleyo price when uthenga enye iprice we are running a serious loss obese kusenza kube ngcono ukuthi ubusiness athathe izinto azikhiphe emashelfini azifake emkotweni athengise ngeprice engcono ngoba lapho esezikhona sasezikucontrola kodwa ngendlela abaqoqe ngayo bengakwanisa ukulungisa indlela yokuthi kwenzakalani kuleso stock esade sesithengiwe njalo istock esehlisa ama price siqalisela ngapha kusiyafika nini njalo ukuhliseni ama price lokho kuyisikhathi esinganani kwehlisiwe nxa si price monitoring le khona nge 1 month nge 2 months nge 2 weeks kufuze kucace izinto ezinganazicacanga lezo okwenza kube nzima ukuthi loba umuntu ongumnike usabhizimusi akugcwalisise ngokugijima ngoba ungahlisa kusasa umombethela misiphelile wona kube sokungodliwe yiko ongani kule phutha elikhulu ngalesi sikhathi
umnumzana Reggie Shoko ucubungula ezenotho seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi uhulumende sexwayise izikolo ezizimeleyo ezibikwa zisithi abafundi kumele bebhadale ifizi yethemu yesibili lanxa izikolo zingakavulwa ukuthi kumele zichiyanela lumkhuba. Iphephandaba linye lithi njalo indawo zempilakahle ezinengi eHarare lakobulawayo seziqalisile ukuhlola uzulu umkhuhlane wecoronavirus. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokujo iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salubonani, mina nguhlaleleni komadlambuzi. Nesikhalazo somkhuhlane lo osifikeleyo ukuthi umkhuhlane lo ufike ngesikhathi esibi kungela lutho litholakala emasimini. Akula lutho ludliwayo endlala hayi izazwa sibili izidumbu zabantu labantwana basegangeni abavalula amaboda ngapha bengalakudla bengalandi kuthi aluwa bengavulela amaboda phela babuye emakhaya abo.
Salubonani basakazi be-Studio 7, igama lami ngusiphetheni Mpofu ngise-Francis Town. Ngithanda ukulibonga ngomsebenzi eliwenzayo emhlabeni wonke jikelele lisazisa lokwenzakala kithi eZimbabwe. Ngithi inkosi ilibusise.
Basakazi be-Studio 7, salibona njani? Thina ngapha bakithi sihlushwa yi-network. I-network, internet network iyayala. Beli ama-network nje wonke ayala ngapha. So sile problem noma sile zinto ezibalulekile singathi siyazifaka hayi siyahlala efonini nje ubonile okungakathi kuyasikwazi ukuthi singenze njani. Kodwa-ke silesikhalo nje uhulumeni ukuthi abazame ukusithumela abantu abaziyo ngalo mkhuhlane wecorona bakithi uke kuyaziswa abantu kabanzi ngoba siyananzelela ukuthi ungathi uyamemetheka lo mkhuhlane. Okhulumayo ngusikoti Mpofu endaweni yasekweneni underplant yabona.
Salibonani balaleli abasakazi bakaStudio 7, izolami nguVusumuzi Dincube ngiqhamuka eSholotsho okwamanje ngiseJoba. Ngizwa ubuhlungu nge-lockdown le sike yayenzakala elizweni leZimbabwe. Ngizwa ubuhlungu kakhulu, abantu abaningi sebelahlekelwe izimfundo zabo, abantwana sebelahlekelwe izikolo. Nami ngikhuluma nginje bengenza i-attachment yami Cholocho District Hospital nursing assistant from Ocean Bed Foundation Trust training. Okwamanje simisiwe ngendaba yokushota ama-protective clothes, ama-mask, izinto ezingavikela i-coronavirus. Ngilusizi ngabantu abaningi
okwamanje ngisemaphandleni siyashupheka ngapha endlala yasibulala amanzi asila sinathe madama asecitsha sokuludaka uma engafika leli gciwane lapha kithi liyatshala sifucuze sonke nje nge-one day umgodi uyi-one phakathi kwamalayini angu-4 uyi-one umgodi lapho esithola khona amanzi aklini siyavukela ebusuku phezu komqando ongaka naphezu kwekorona engaka sisiyagotshoza no social distance no protective clothes indaba esizayithini naleyo sigotshoza nje khonapho siyagotshoza sigotshoze iphele enye igroup ulandele enye igroup ugodolo leyana uyabe ungakwazi ukuthi umuntu olubambileyo lokugotshoza lulani
salubanani ebalaleli bestudio 7 labasakazi lona okhulumayo ngugift sondoko umfo kandlovu laphana eplumtree endaweni yakogambo ngaphansi kwenduna ogambo ngikhothama kuso isilo ubulelani kalobhengula kakhumalo right basakazi ngile nkinga la sezwa laphana uRamaphosa esengeza i-lockdown eqala nje i-lockdown ethi 3 weeks sabona lo president uMnangagwa esithi 3 weeks sabona uRamaphosa esithi kona kuza kuba le extension ye-lockdown uzafaka 2 weeks more sabona lo Mnangagwa engezelele 2 weeks izolo sibone uRamaphosa esithi uzapha abantu bakhe i-500 billion yozabhekana le-coronavirus yamaranda wathi abantu abangasebenziyo bazathola o-350 labathola ama-social grants bazathola ama-300 250 labogogo labakhubazekileyo njengoba upresident wethu ehlale elungisela konke okukhulunywa nguRamaphosa akalungisele phela layitshela abantu ukuthi abantu bakho uzabayenzelani I'm very disappointed ngopresident wethu ukuthi kuthiwa ijetha yakhe i-expensive ngesibili ngokudula kubaholi beAfrica udlula ngweMorocco even uRamaphosa oyibillionaire ngizwe bethi ijetha yakhe ingunumber 9 ekananga kwangunumber 2 so sizama ukuthi upresident wethu akadonate la isibone angithi ule mali njengoba le jetha yesibili edolayo akadonate so thina sikulindeleyo ukuthi njengoba ehlale elungisele okukhunywa uRamaphosa akalungisele sibone ukuthi yena uyenzelana abantu bakhe ngiyabonga ngokuhlala nilapha ethembise egoli
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 Singene kwezivela kwamanye amazwe. Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane we-coronavirus kwele South Africa selikhwelile laya kwabalikhulu lantathu kuthi asebebanjwe umkhuhlane lo sebezinkulungwane ezinhlanu ezilamakhulu edlula amathathu 5,350. Ilitje elawela enkangala yeSahara livela enyangeni elilesisindo samakilogramu alitshumi lantathu likhangelelwe ukuthengiswa namuhla kwele Bhilithane ngemali engange 2.49 million US dollars. Siziqhibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Uhulumende waleli lizwe uthi kule philisi aselizamile elikhanya lithembisa ukuthi lingelapha umkhuhlane we-coronavirus. Okhokhela imizamo yokulwisana lalomkhuhlane uDokotela Anthony Fauci uthi iphilisi le-remdesivir lehlisa isikhathi umuntu ole-coronavirus aphola ngaso. Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane lo eMelika lona selikhwelile laya ku-61,000. Izolo kuphela kufe abantu abazinkulungwane ezedlula ezimbili. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Inani lasebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe selikhwelile laya kwabangama-40. Umongameli Emmerson Mnangagwa sesayine umthetho onqabela ukuxotshwa kwabantu abehluleka ukubhadala irenti ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past seven. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-half past six. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.